Siyalamukela kwesithathelane labesifaza nelami osithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sicubungula ukukhuphuka kwintengo yempahla emazweni omabili lokuthi kubathinta njani njengoba kuyibo abagcine abazali abantwana lezihlobo ekhaya. Siyananzelela ukuthi abekhaya bathembelina ukuthi libaphathise. Lokho lisenelisa ukuphathisa abekhaya.
Mina ukuphathisa lokho ngiphathisa because at the end of the day uyabona choice ukuthi ungayenzani. Abadala abangenza ke bese ngidlala. Wenza khona lokho okuncane okwenzayo. So ngiyabona kungcono ukuthi ngisacrifice at least bangathola ama-basics kuphela. Okunye lokhu sizophela sibone. Akusafani nakudala but uyabona choice futhi ukuthi vele ungayenzani.
Manje okusuka kuchiphe kuyini? Ukuthi umuntu athumele impahla kumbe imali.
Mina ngithumele imali because ungathumela imali sometimes uyathola ukuthi ngivele bona not banezikweleti zabo ngale or banezinye izidingo zabo abazifunayo ezifuna imali uthola ukuthi inyanga iphakathi sebekhompena ngendlala futhi. So what I do is kulama online shopping stores or laba ababiza ama-runners ngiyaplace i-order yami ngiyiholi ngilapha ngibanikeza i-grocery list yami bangitshela ukuthi izongikhosta imali engaka including ama-service fees wabo engibabhadala imali leyo and ngibone ikhathi behamba sebesiyakholektha kwi-grocery. Ngithumela ma kuyimali nezimbaso kuyimali ye-school fees or imali yamaphilisi kulo muntu ogulayo omama yagula or baba yagula or abantwana bayagula yilase ngithumela khona imali. Otherwise isikhathi esiningi vele uhamba kwi-grocery bona bayamukela sokuyi-grocery.
Ama-runners bachiphile okwedlula omalayitsha kumbe sokungulunyawo lutsha lokuthumela.
Mina ngibona kungcono sometimes omalayitsha ngoba angisazi ukwazi ukuthi vele akulashoyise ekhaya kumele uthumele imali eningi kakhulu. And then how to compare lama-runners. Ama-runners kungcono ngoba already babe besekhaya. Mayinto yabo beyidurisile maybe bayidurise nge-extra 5 rand or extra 10 rand or extra 20 rand. But at the end of the day mina ngibabona besiba cheaper ukudlula omalayitsha. I-business yakhe is registered ma-South Africa. Ngimfakela imali yakhe ku-akhawunti ngapha yona uyathatha i-grocery list yami ayipakishe izinto engiyabe ngithenga ngizifuna because omama basemakhaya ngale emaphandleni. Abese siyazifaka emabhasini kibo amabhasini ayakubomama emaphandleni.
Ye kwenza kube lula lako ukuthi ungahambi usiyathenga impahla usiyalayitshisa ubhadalisa lokhu nalo. Ye ngizwe usithi CEs kungabe kungumuntu wesifazane yini ukuthi ukuthi laba abesifazane sokubanika ibhizinisi.
Mina umuntu engisebenza la umuntu wesifazane.
Nxa licedisa abekhaya liyalandela konke okwenzakalayo yini liyayiswa lokuthi ama-school fees asekhwelile.
So ma ngingafundayo enyuzini or ngamamela inews or ngabala online ngilokuxoxa labazali bami ngakho ngayo nga-anything nje yabe senzakala ekhaya ezoku-affecta mina labo but siyaxoxa nje ngakho konke okwenzakalayo.
Ja abalisi labo bathi abaholisa kwesinye isikhathi bayakhalala umsebenzi. Iningi labesifazane liboni kungcono yini ukuthi lilethe abantwababo befunde khonapho kwele South Africa?
Khona kuyabe kungcono ukuthi abantwana sibalethe ngapha yithi but then ungakhangela i-security or i-safety yangkhona. Because my even phobia for example ingakuvuka la ukuthi manje sekumele ngibaleke ngigcwale igama lonke lomntwana.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. kuhlelo oluphathelane nabesifazane lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.